7 Studio 7 njalo hayi la abantu bezimbago la abakahlupheki basezahlupheka elong mawe lokho beqinisa amakhanda belandelana lezani baseza ukhomba umzolo otshwala kusese kuncane lokho laba abantu abakuzani basebenzela izikhwama zabo abasebenzela imuntu basebenzela izikhwama zabo labantu abawuthi befunda ama overseas kuphi kuphi le mizi ama mission line lokho elandelana lezani lokho ethi hey zani njinje hey zani alikabonduda lisadlala abantu bezimbago lizathamba lizadlala maloko elawuthi adlala lizedlala lizitodlana lizezathamba ezimbago lizathamba lizaginqa ingwane okwenu njekelani izanu votelani CCC yehlulekela isibono ukuthi yenza nesikhiphe esifakeni asilandaba ukuthi iphathe ukuthi ayiphi thina sifuna izimbago ilunge
ngengulise kustudio 7 njengansuku zonke uThulani Ndlovu wenkayi kondoni sikhubukhubu mina ke ngithanda ukusula kakhulu lokho okwenziwa ngumnangagwa Emerson ukuthi uyabethatha abantwana ezikolo ekhuthisa abantwana imfundo besiyayenza nje kumatshi umatshi ongenanamsebenzi konke abantwana labo ayisibe abaletha ama-sanctions ma ufuna ama-sanctions aphume mnangagwa wena owaletha ama-sanctions ama-sanctions lawo anikezwa thina nguwe wena nezani PF yakho so mina mbona ukuthi uthi America yini faka ama-sanctions kanjani wena ngowafaka thina ama-sanctions wena khipha ama-sanctions wafaka kithi uzobona izinto zakho zihamba kahle wena nguwe obizwa igama lokuthi ma-sanctions namhlanje wena ngokwenza kwakho
Sanibonani Mahlabe Zulu khulumisa yimo Moses Mdimba Moses mina bengicela bakithi ukuthi iAmerica ingenele cela lesikhulumele nohulumende weAmerica uhulumende weAmerica ebhekilihlo elizweni lakithi le elizweni lakithi eZimbabwe bakithi siyacela sibele ukuthi ama elections lawazayo lawa ebesicela ukuthintsha ukuthi kutshintshe kodwa akusoze kutshintshe uma kube kulokhe kubusa yona lizano izano iyo controller zonke izinto laphana bakithi elizweni lakithi izeki ngezani controlwa izano so akungeke kwafa kwalunga kathesi nanku zokuthiwa izano iwinile mathobo laseyinsiza izano akulazano ukuthiwa iwinile izano ingawina kanjani lapho okuthiwa kutshawe khona abantu ingawina kanjani izano ingawini izano kungathiwa iwinile izano kona kuyiyo esuke ichaya abantu kube sokuthiwa iwinile izano iwina kanjani akulazano ewinileyo bakithi siyacela uhulumende weAmerica Mr. Joe Biden siyacela sibele ukuthi lisizame lichele
Salibonani basakazi baka Studio 7 basakazi bethu abahle abasikhiphela indaba njengoba zinjalo kubuhlungu lapha kubuhlungu la kakhulu la lapha kakukho lapha esiyakhona la amaparty ethu lawa ama opposition istrategy sabo ungathi sisesephuwa kakhulu bazobulalisa abantu kakhulu impela lapha kulobunzima la kakhulu laphana bakithi kakula democracy eZimbabwe akula democracy sivushwa nguGoliath laphana sivushwa nguGoliath ngicabanga ukuthi mina laphana ama opposition party ezilongo nje bona bedabukana phakathi kusesekude lapho siyagona izano PF iyabatshengisa ukuthi khonana ilenduku mpela enduku engamanguqonda ilenduku ebantwini so lapha kulobunzima la kakulanto eright la ama party lawa afanele ukuthi khonana bebe le strategy sibili abaphuma lazo ngoba laba ama party lawa bangabafundisi kanje so bona bebe ngabafundisi ibevumele ukubaleka abantu bechaywa mbona ngathi lapho kulobungozi lapho kakhulu lapho
Studio 7 ya uchamisa la mfana lo ukhanya ngathi ulohlupho I think is childish ngijongani kathesi umkhokheli we-CCC le usethumela amazwi enduduzo umnangagwa in politics you don't do such things in politics konoku uqayisa ungathi usuduze kwamnangagwa ithi it costs you ama votes yikho kutshengisela abantu bayagcina besithi wena uthi lo mnangagwa you're one and the same thing you are a small puppy yezanu PF. Vele abantu ngabeqalise uChamisa uthi kafundi. Last time mina I did not vote for uChamisa and his party last time MTC. Why? Satse siya kuma elections umgabe esexotshwe izano. Umgabe wathi sengihamba loChamisa. Ngahle ngaloChamisa nxa esebisa umgabe back again. Then it means this guy vele sibhoda wandawo. Akafunde uJaga siya sympathize naye siyazama ukusondela kuye. But ulahla insoro lebhora nge last minute. You cannot be wena ubukhulunywa ukuthi uzukhalela umuntu elincintisanayo elilwayo obulala abantu bakho, chaya abantu bakho, lokhu siyamkhalela. Ama-Ace Bros ayaraiser konapho.